Sicabanga ukuthi akula good intention entweni le ayiyenzayo. Cabanga ukuthi kukhona ubuthakathi thize abenzayo kumbe angabo. Ikakhulu sinanzelela ukuthi kuvikele iphelileyo ubese yarare ethethela waze wakhipha izicathulo khona le. Wombuyane yani. Usebuyile futhi namuhla sokugeziswa isithombe sikankomo ukuthi yena abuye ukuthi kutheni. Kanti imali yokulungisa izithombe indaba beyithola kodwa yokulungisa imigwaqo leyokulungisa izibhedlela lokunye okuqakathekileyo empilweni zabantu wayengatholakali. Simangaliswa hayi ukuthi kule moto eziyi-6 kuphela ezamapholisa kubulawayo province. Kodwa uhulumende lezanu PF bale moto eziningi kakhulu abazidlalisa.
Siyabona abanye abakumsebenzi wokuzithokozisa lokuzilibazisa bayamncoma umongameli Mnangagwa besithi uyathuthukisa ezemidlalo. Ukubona njani wena lokho?
Hayi, mina kangivumelani lawo lowo mbono okuthi uyathuthukisa, ngoba nxa kukuthi uyathuthukisa ezemidlalo lokunye okuqondane lalokho, kungani eZimbabwe sile TV station eyodwa? Abantu laba abakhulumayo ngiyakholwa ukuthi abalayo i-choice, ngoba vele akula choice. Sile TV station eyi-1, ama-activities malutshwana, amankampani amakhulu amaningi awasafani. So yena njengobaba upresident Mnangagwa njengobaba vele responsibility yakhe ukuthi acreate imisebenzi, anakekele izibhedlela lokunye, kodwa yena uyafuna ukuthi angayenza into encane abongwe ezifu yenzela abantu ifavor khona kungiyo umsebenzi wakhe.
Ngokubona kwakho ubona ngani uMnangagwa engaba esekhankasela na ukhetho ngokwenza lokho akwenzileyo?
Yes, siyakwazi ukuthi uvele imizamo yakhe ngeyani. Nxa nje la njengawe njengobana uyintatheli izindaba nje, ngiyakholwa ukuthi uyakwazi futhi wakwahlangana lakho amalunga amakhulu awezanu PF awepolitibiro manengabi ayetshela abantu, etshela umphakathi ukuthi bona sebaqalisa ukulungiselela 2023. Khonapho kwakungu-2018, sisanda ukuqeda ukhetho, bahle bathi sebelungiselela 2023. So akusimangalisi ukuthi imizamo yonke le ibe yimizamo yokuthi ufuna ukuthola amavoti ngo-2023.